itinhlanhla yalama association bonke ma opposition labo labantu abasebenza labo lati ziyabantu abasebenza labo labantu labo sebenza lati ngendlela yasebenzisa legumbo zeparty esithi i-constitution yeparty akunanhlanganiso ngapha izophaposition ezanu-p f yokuthi ikhokhela abantu uthula ikhokhela abantu ngenhlonipho selama association amaningi supporta izanu-p f asupporta ukhelo wezanu-p f layo le ngenye yakhona esebenza le party ukuze ibone iparty iphumelele. So kuyavunyelwa kwaso akulantwana sokuthina abaxhasayo.
Kodwa abanye bathi inhlanganiso le ingabe isebenza labacuphi, ayifani nje lezinye inhlanganiso.
Umuntu wonke weZimbabwe ulelungelo lokuthi enze lokho okufunayo, kumbe ngama-CIO, kumbe ngamasotha, kumbe kuyithi ngamaZimbabweni. Asozibalisena ba-exercise ilungelo labo umuntu abayithandayo. So ukuthi ngabangaphi, ngabefazi esebenza le party, aso-CIO, i-CIO. Sobeningi amanye amabizo engasiyo eyabo kutshengisela ukuthi abantu bafokisa umnyama walampisi.
Ye, kodwa imali bengabe beyithatha ngaphi ukuthi benze inhlelo zabo?
Ikhampeni yonke iparty yonke inhlanganiso mhlampe nayo ile mali. Kathesi kuzakuthiwa kwe-MDC kwabe-CCC banikwa amamiliyoni namamiliyoni ngaki-America. So singathini ngakho khonokho? Banikiwe, banikiwe. Ukuthi banikelweni ngokwabo singalathi ukuthi ama-donors avela ngaphi, nje imali ithola ngaphi ngokwethu.
Kodwa amalungiselelo okhetho-ke liwaqhuba njani njengebandla lezanu-PF?
Thina sesiphambili kakhulu nokuthi amagethi wonke kade khona, bonke ade benyusi ade bena njalo balamadlabuzane ukuthi bangene ebantwini, njeze liqalisela ukungena ebantwini. Wonke lokho kungabanceda ukuthi bahambe izimota, iy'ndleko ezifunakalayo sesizilinde kubo bonke ama-candidates. Konke kumele kusetshenziswe okhampeni sesikugcwalisile njengesifuna ukhetho lonyaka kube lukhetho okuthula, ukhetho njalo oluhlonipha abantu, oluhlonipha abantu abavotayo. Ngokuthi akula muntu ozakuvotela nxa umkhahlameza. So sithi thina abantu bavote ngokuthula, ivotela lokho abakuthandayo, ikhetho emthandayo.
Kodwa lithini ngamabandla aphikisayo kule Citizens Coalition for Change? Lingabe lilokwesaba yini ukuthi mhlawumbe ngalesi sikhathi
isikhathi abasiqedayo becomplaina bekhuluma izinto ezingekho ground, ngabe basebenzisa ulokhu izeni kukhankasa bahlala belokhu khonona isikhathi sonke. I-election is not about ulokhu izeni uhlale ukhala abanye besebenza. I-election ukuthi abantu bahambe bayekhuluma nabantu ngokuthi ukuwina kuvela ebantwini, ngokuthi kuvela kuma-radio kumbe kuma-newspaper njalo studio 7 behlale behlala kunkosi kuyini khona. But thina asikhaleni nxa kulodubo esilubonayo yahamba kuzeki besikhulu lama police kodwa sikufisa ukuthi abantu bangene kwekhetheni ngokuthula, bengala kwesaba, bengala kwethusela, bengala kukhumbana nemini.